ngikomputa melo ubuya njengamagagasi olwandle. Kanti ingagasi lizelandela ngelinye, lelanywa ngelinye. Nxa kuyikuthi liphezulu, lizatshona futhi. Lingatshona kuyabuya likhulele ephezulu. Ngakho yindlela abuya ngayo, sekusiba ngcono kwalesi sikhathi. Inani labantu ababanjwe lo mkhuhlane sebebalutshwana. Njalo labo abathathwa lo mkhuhlane baba balutshwana ngoba bayiproportion yabantu aba-infected. Omunye umbuzo ongaba khona ukuthi okwenza kwele kwehle kuyini, njengoba kathe sisithi besiku iwave yesithathu, sethi wave, igagasi lesithathu. Kunengi. Okokuqala ukuthi kuyabe kuvele kuhlanyelwe ama-viruses amangaki phakathi kwabantu. Ungahlanyela one i-virus, igagasi lakhona liyaba liyinyani. Ungahlanyelwa 100 lalo liyaba likhulu. Ungahlanyelwa 1000 liyaba likhulu. Kutshengisa ukuthi wonke ama-viruses la abekhona achiya ehlanyele. Nxa kuyikuthi ama-weather conditions ayavumela, ngithi sekuqanda kakhulu, kumbe sekungani sekulunama kakhulu phandle, ayaqalisa futhi ukuhlasela abantu ama-viruses la. Ama-lockdown olatshiwoyo ayanceda, ngoba anceda ukuthi abantu bengabi behlangana kakhulu. Okunye osekunceda kathi silapha eZimbabwe ngama-injections abephiwa abantu, ama-vaccinations la abekhona. Omunye udokotela omkhulu lapha eZimbabwe eHarare okuthiwa uProfessor Makunike ukhiphe i-study etshengisa ukuthi phakathi kwenani elingu-100 abalahlekelwe yimpilo abangu-95 bebengavaccinatwanga. Kutshengisa ukuthi abebehlatyiwe abaningi bawubambile umkhuhlane bagula, kodwa kawuzange ugcine ubathathe. So le vaccine layo iyanceda ekwehliseni inano labantu abalomkhuhlane, lenano labantu ababulawa yilo mkhuhlane.
Kodwa lanxa amanani lawa esehla, uhulumende uthi alokho ephezulu.
Uhulumende uthi inano liphezulu, ngoba ngazi ukufujelwa umuntu oyedwa engowakho, inano lakhona liyabe liphezulu. Siyavumelana la. Njalo bakhangela ukuthi abantu ebuficwaneni bokugcina inamba zazingaphi. Anti kuyakhwela ngoJanuwari yehla futhi yaziqalisa ngamaJulayi. Ngama-April, May, khonapho inamba zaphansi kakhulu lapho esikho khona, ezabantu abagulayo lezabantu abafileyo.
Sesikhangela uhlobo lolo lwe-Delta variant luphethe njani abantu, yilo yini olubangela ukuthi amanani akhwele njalo linengi eZimbabwe?
Delta variant yiyo evamile i-wave yesithathu, i-third wave. Amanye lama variant esasilawo beta labo alpha, hayi besebebalithwana. I-delta variant bebathi bona iyathaphululeka lula, kulula ukuthi ubambe lo mkhuhlane. Njalo ungawubamba lo mkhuhlane kulula njalo ukuthi ugule. Ngawo yikho inano lisuke lakhwela kakhulu laba. More infectious, more contagious. Ingena ngamakhala lo mlomo. Nxa ulamakhala ulo mlomo, izangena uba ne-infection. Ayivindi ukuthi i-virus ingene emzimbeni. Okuvimba ukuthi ingene emzimbeni ngamamaski la siwagqokayo, lokugeza izandla. Ungakuyekethekisa kona xa okwamamaski, ugeza izandla, ukumakhashana labanye abantu, izangena i-virus emakhaleni. Kodwa nxa uvaccinethiwe, kukalutshwana ukuthi ugcine usesibhedlela, kukalutshwana ukuthi ugcine ubhubha. Owakhitshwa isikhwisa mfundo uMakunike kathi esikhathesi ukuthi ikho babonakalayo ukuthi ababevele bevikelekile nge-vaccine bavikeleke ababhubhane. Ababengahlatshwanga i-vaccine inengi labo yibo ababhubhane. Izangena nxa kuyikuthi kawugezanga izandla, kawuvalanga amakhala lo mlomo, umi phakathi eduzane labanye abantu. So kakuyistophi ukungena. Okustophiwa i-severity of infection. Uyagcina usesibhedlela na? Uyagcina usemoshali na? Yikho ekuvikela i-vaccine leso.
Abanye ke laba bathi nxa besanda ukuhlatshwa bagula kakhulu, labanye abalutshwana okubikwa babhubha besanda ukuhlatshwa i-vaccine.
I-vaccine asikezwa ukuthi ibulele umuntu eZimbabwe, asiyakuzwa. Okukhona yikuthi ngabeka ngesiNdebele, umntwana uzalwa after 9 months ethwele esiswini. I-vaccine ungayihlatshwa namuhla, engathi azalwele umntwana mhlalokho ngekusasa kwakhona. Kanti kufanele ithathe isikhathi ikhule ifike esigabeni sokuthi senelise ukuvikela. Kanye zake ivikele sihle ngihlatshwe namuhla, ayisozake ivikela ngingakathintwa umketho esibili. Ifike ibuye ihlatshwe esibili ukuthi ikhwezwe iyefika phezulu. Emthethweni sithi thina uvikelekile after about 40 days from the first vaccine. We are also the maximum protection. 5 days, 2 days, 7 days, 10 days, we are kungakavikeleki. Ngakho kulula ukuthi ubambe umkhuhlane ngoba isikhathi sokuvikeleka siyabe singazi. Kubangwe ngumkhuhlane ofice umuntu engakavikeleki ekuvaccine then ngokwaneleyo. Yona ngokwayo hayi asikaze sizwe ukuthi umuntu
ngaphambilini kwale ngxoxo uthe kungenzeka njalo ukuthi amanani abantu abahlaselwa i-COVID-19 ikhuphuke.
Kumele abantu bakwazi ukuthi umkhuhlane lo kawukahambi uyeza iwave iyalandela. Ilandela nini ngasikwazi kodwa ivame ukulandela nxa kuyithi umkhathi uyatshintsha. Nyakenye isingenele ngo-January, February. Nonyaka kasikwazi ukuthi izabe yani but iyaphenduka njalo asikwazi ukuthi iyaphenduka i-Delta variant iyaphenduka ngamandla wona la elawo namuhla kasikwazi kodwa ukuphenduka iyaphenduka ngoba abantu bafanele ukuthi bakwazi ukuthi umkhuhlane uyaphenduka bakwazi njalo ukuthi iningi labantu bazivikela ngokuhlatshwa ama-vaccine le ayihoselwa kodwa esikubonayo thina lapha ukuthi iyanceda iningi labantu.